Abasiza ukubambana lamanye amabandla bathi akusoze kukhuculwe indlela owenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla lezaphu uMnumzana Mdulisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana lezanu PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba izanu ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekela izanu, akhona amabandla athandana lezanu. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu okumele kubabambanise ukuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa izanu. Okwesibili kwakhona, izanu siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Khathesi kuvalwile abafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa, kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi izanu kayilasapoti esicabanga ukuthi layo kayifuna ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama-elections wonke abuya eveza ukuthi izanu kayithandwa. So nxa sebewinile bona bengathandwa, akula nto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba ekhoti ngemva kokumemezela ukuthi uwinile, wawina kodwa nguye owinile, yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe-MDC labo bathe sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa, basuka lapho baye emakhoti bafika badliwa.
Uhanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa ke mina ukuthi kuzayenza i-court izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasotsha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground ababe yibo ababambanayo ukuthi badefende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khonapho kuvotwe khona, kubalwe kuhle labo bekhona abantu, kungabi lobutsotsi, kungabi lobugwelegwele. Bame lezibindi, nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamaphathi ebandla epolitiki esikhathini esiningi angikhole ukuthi kuzaphathisa, njengoba sibona abanye sebebambanele zano baya ku-Poland, kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Galipan Mpugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kune-saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma eyenza le nto uzothola imiphumela ehlukeneyo kulale yakuqala. Leyo yiyo-ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagula ingqondo, kudingeka engutsheni. So ungabheka sehlukene singamaqembu aphikisanayo ngo-2018 even before ama-results, yikho bona khona ukuthi akulanye into edinga ukuthi abantu bayenza phandle kokuthi abantu babambane. Izani ne-2/3 imajority ifake imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mithetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho wesisekelo esawuvumelanayo. So hayi, kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla lezaphu kukhanya engani lilakho ukubambana lele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Kodwa kuzakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Kip Stube.